kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2023 ngokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe elethekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezomnotho ziphuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika kulandela isikhalazo esethulwe ngosomabhizimusi kuhulumende njengoba impahla yonke isibiza ngalelo dola athi eleZimbabwe. Ngesikhathi sinye ukukhuphuka kwentengo akujiya ngaphandle ukuqalisa kwembadalo zenyanga zonke ezihlawulwa kumankampani aphathisa uzulu lapho sebevelelwe ngumonakalo wokubhujelwa ama-funeral service. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi bathi isimo somnotho esikhona elizweni langokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokusobala ukuthi ilizwe seliseyamela ekusebenziseni eleMelika kuzo zonke indawo okwenza umsebenzi eminingi ihambe kuhle. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zikhuthaza uhulumende ukuba afake eceleni ezombusazwe alungise umnotho welizwe kuvele kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uchasisa ngobuhle lobubi bokusebenzisa imali yeMelika kuphela sekukhitshwe eZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi i-dollarization brings stability ku-market. Kuyaba le-stability, imali yama-prices ayabe engasatshintshi ngoba kathesi i-focus ekhona ngeyokugijimisana lama-rate ukwenza izimali okuthiwa ngama-exchange gain. So uzabona ukuthi osomabhizinisi bona abasakhangelanga ngokumqoka ngebhizinisi kodwa sebegijimisa ama-exchange gains. Ngoba seyiwo ababisa imali kule production.
Unkosikazi Zanele phakathi umongi uthi iholo lemali yakuleli alibasi ndawo.
Ilanga lokuhola sewulilanga le-stress ngoba yikho lapho obona khona ukuthi imali oyiholayo ayithengi lutho, ayeneli lutho. Kunje amanye ama-shops awafakanga vele ama-price nama-RTGs, asa-price nama-RTGs ngoba i-RTGs ayisebenzi ekuwodini. Awawedinga i-RTGs, so angizake lavifaye nge-RTGs. So kungcono ukuthi i-RTGs ikhitshwe kusetshenziswe i-US ngoba uphile nge-RTGs.
Unkosikazi Melissa Chelela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali abayithola nge-RTGs ayeneli lutho, sebebona kungcono kusetshenziswe i-USD.
Ngendleko esilazo ezigoqela ama-funeral policy lokunye sokunzima ngemali esiholayo njalo futhi labo sebekhwezi. Ngemali esiholayo kusakwani sesisebenzela ukubhadala indleko, ukudla lokunye akusangeni. Sesibona kungcono nxa kusebenza i-US ngoba izinto azikhweli mchokotho lathi sizenelisa ukuthi sibhadale okunye siphinde sigcine khonoko okuncane okuyabe kusele.
Umnumzana Ngqobani Chabalala, umhlali wakoBulawayo, uthi intengo yempahla ihambelani leholo labo elakhwezwa ngesikhathi isilinganiso sokutshintsha idola leMelika liphansi.
Ungananzelela emashophu intengo yama-groceries ikhwele ngenye indlela engajayelekanga. Khathesi nxa ukhangele lama-funeral cover njengabonyarazwe labo-davs baqalile njalo kusendama meseji besitshela ukuthi ukuthi imali esizibhadalayo aziseneli ukuthi becontinue besinika amakhava. Ngakho ke sebekhweza and nangendlela abakhweza ngakhona nge-RTGS kwezinye indawo uyathola ukuthi sisiya kubo 100 and something thousand i-funeral cover, wena ungayiholi leyo 100 and something thousand. So sisebunzimeni singazi ukuthi kuyaphetha ngani lokhu, ngoba ama-salaries awakhwelanga kodwa izinto zikhwelile. Ama-salaries athi ecine ukukhweza i-rate yayiku-1,000 kanti si-rate siku-8,000. So sinobunzima kakhulu.
Ekuqaliseni kwayona le inyanga kaNhlangula, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutshika, uchaze ukuba ilizwe lingeke labuyela ekusebenziseni idola leMelika kuphela ngezizathu eziningi ezigoqela ukuthi le imali kayitholakali elizweni, njalo kungaphazamisa umnotho welizwe ngendlela eziningi njengoba lezi sebenzi zingaholi ngedola leMelika. Wonke lomphathi ntambo wemali uMnumzana Mthuli Ncube bakhuthaza uZulu ukuba abe lethemba kudola leZimbabwe ukuze kusetshenziswe yona nxa kuthengiselwana impahla elizweni, ukuze imali ekhona eyangaphandle isebenze ekuthengeni impahla ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngokubulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi iqina inkuthazo yokuthi kusetshenziswe idola leMelika, abantu bajiyane lokusebenzisa ama-RTGS, osomabhizinisi bathi iningi labo alisoze lenelise ukuqhubeka ngomsebenzi ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye bathi bahle bevale kokuphela nxa umumo wezomnotho ungaqhubekela phambili ukugudeka, kubika uProfetis Jeremiah.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo nabenhlanganiso e-CEO Africa Roundtable owenzelwe eHarare lamhlanje, obule njongo yokudingisisa ukubana kubanga yini ukuthi idola leZimbabwe liqhubekele siwa isisindo kangaka ngendlela ethusayo xa liqhathaniswa ledola leMelika. Abenhlanganiso lebathi umumo womnotho ungaqhubeka ngale indlela, maningi amankampani aza kwehluleka ukuvula ngomnyaka ozayo. Besithi njalo osomabhizimusi betheswa icala elingasi labo lokukhweza intengo yempahla lokunye mahlayana. Abamabadla aphikisayo ingcweti zezomnotho labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uhulumende ukubana kumele aphendukise ukusetshenziswa kwedola leMelika njengoba kuyilo eselisebenzayo ndawana yonke kanye lakungajazi kahulumende. Abanye njalo ngabathi ukuthemba ukubana uhulumende okhona uzalungisisa lumumo yikuphupha nje. Abanye osomabhizimusi lengcwethi yezigcobumola ezomnetho abakade bekulumhlangano bathi loba kungekho emthethweni, iningi selivele lithengisa impahla ngedola leMelika kuphela ukuze ibhizimusi labo lingafi. Kodwa abephanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe abakade besemhlanganweni munye bathi umonakalo wokusimo somnotho elizweni kawukafiki esibangeni esibi kangako, ngakho-ke ukuphendukisa idola leMelika kungadala umonakalo omkhulu owedlula lowo okhona manje, njalo kungabulala umsebenzi wabosomabhizimusi beZimbabwe ngoba indleko yokulungisa impahla izahle ikhuphuke kakhulu okungadala ukubana idule okwamagama okungasoze ufinyelelwe ngabaningi.
Bahlaba umkhosi omkhulu labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka, ikakhulu abesifazana labasakhulayo ngenhlawulo okumele beyikhokhe ukuze babhalise ukuncintisa kukhetho lomakhansila olwelunga edala lephalamende lolukamongameli, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emhlanganweni wokutholisa ulwazi kuntatheli zindaba zesifazane ukuthi zazi ukuloba ngokuphathelane le ndaba zokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso eyeVeritas oweWomen in Politics Reporting owenzelwe ewetheleni yeBronte eHarare lamhlanje. AbeVeritas bathi lanxa ilizwe lilemithetho emihle ekhuthaza kulondolozwa kwamalungelo oluntu ogoqela elokuncintisa kukhetho lokuphatheka kwezombusazwe ngokulingeneyo, iqiniso elibuhlungu yikuthi okwenzakalayo kubonisa ukuba lokhe bebalutshwana abesifazane abaphatheka kwezombusazwe kungenxa yemigoqo efana lale imbadalo. Isiphathamandla senhlanganiso ye Veritas unkosazana Memory Chidabayenzi ulandisa kabanzi ngalokho.
This could be done by making state funding for parties conditional on their nominating a specified percentage of women candidates, for example, 40% in a general election.
Lokhu kungenziwa ngokwenza usekelo lukahulumende lwamabandla uhambelane lenani elithile labantu besifazane abazongena ukhetho. Umzekeliso, i-40% ukhetho lwezwelonke.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mthutha uthi linhlawulo iqondile ngoba isehlukanisa abayibo abaseqinisweni ukumela uZulu hathi abafuna ukudlala ngesikhathi sabantu nje.
Sokulabantu abaningi abaqeda ithuba abaqedela isikhathi somuntu wonke weZimbabwe ngokufuna ukuphonga ukuthi every time kungaba le-election bayafaka ama-CV bayafaka befuna ukukontesta kodwa bekwazi ukuthi i-contestation yabo ayisozifike ndawo.
Umthutha uthi udubo alubonayo ngalinhlawulo ebekwe ngabe commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC yikubandlululwa kwabangatholiyo kanye labasakhulayo hatshi abesifazane kuphela.
In as much as iZEC ifuna ukukontrola inamba yabantu abafuna ukukontesta sesifaka imali entwini engafenanga ibe lemali sesisithi ukuthi umuntu olemali nguye wedwa obele evunyelwe ukuthi amele abantu. Lokhu kuzitshengisela ukuthi abantu abampofu, abantwana abanjengamayuthi, amayuthi angamankazana kusuka kube nzima ukuthi labo bekhonteste kuba ngama-MP.
Umela isigaba seBinga North edale lePhalamende phansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dubeko Sibanda upha umbono wakhe phezu kwalolu daba lokubandlululwa kwabayanga ikakhulu abesifazane.
Ama-fees wona lawana ayiwo awafakwayo angabe eqamula amalungelo abantu ikakhulu labo abaye befuna ukuthi labo beke bevotelwe emahofisini abawafisayo kuleli lizwe.
Ngolwesihlanu olwedlule umthethwandaba owaphezulu owe-Constitutional Court unqume ukuba idala lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo eyasetshenziswa ngabe-ZEC ukwethula limbadalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abantu enkayi abahlala ngaphansi kwenduna uChugulu bakhala ngokuhlukunyezwa zinyamazana zendle ezigoqela amakanka lempisi eziziqede izifuyo ngesikhathi zibhekane lohlupho lwendlala enkulu kumangalisayo ngemva kokungatholi isivuno esihle emasimini lonyaka kubangelwa yikungani kahle kwezulu. UNokutaba Dlamini usipha lolo daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi vuke ekuseni lami waba lesicilinji ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithotha izimvu zami zisabalile ziye zile ziye zile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke isicili kathawo. Ngathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi lingiwafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zithothayo. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisa ukuthi umgwaqo. Ngasendithola ukuthi umgogodlane okuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendithe engadinga. Wathi lenye inqama yadliwa umsila engancane yankulu wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi
impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwe amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu. Tivili sokuze kusethele ukuthi sifuye kutala lapha sikhula thina impithi vele sasizivele kwamba khonale lapha sayini sibili azo siyamangala lamakhanka bemalutshwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke lo kungamazinyane ungamazinyane vele ahambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana ngiyobhadala abantwana yesikolo.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazile or sokumbulele. Ube ngibone ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just sayibona laba abantu or even le police ukuthi khona abantu labona labo ama-department laba abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni, maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umpunzi labo bhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthani ike yakhala sibili kakanzima sibili yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla siyapho ngibona izinyamazana zinyamalela esizifuyo zethu zinyamalala esesike sareporta sakhuluma lasekhanselini ukuthi isibanda lesi sikhanya sesisiningi asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle nabantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yokungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asabelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Lokhu bezonde okumangalisayo akuba kumabandla aphikisayo kulandela ukwala izolo kwedala lephalamende ukuba kwehliswe kumbe kulahlwe inhlawulo ye-nomination fees yabafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lolwamalunga edala lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. Ukwala kwedala leli kulandele umbiko ongamubi kangako owethulwe luhlangothi lwezemithetho edala lephalamende olwe-Parliamentary Legal Committee. Uhlangothi lolu olulamalunga amaningi avela kubandla eliphikisayo luthe aluboni inkinga ngokuthi abafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli bakhokhe inkulungwane ezingama-20 zamadola emelika 20,000 United States dollars. Abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende bazakhokha inkulungwane zamadola emelika 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Womthethondaba we-Constitutional Court kunsukana ezedluleyo wethula isinqumo esithi kumele idala lephalamende lihlolisise inhlawulo le eyethulelwa amabandla ezombusazwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edala lephalamende ekubandla le-CCC lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF. USibanda usungula lengxoxo.
Abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla le-ZANU PF ngabantu labana
babetengisa amandla awokuba ngababusi bebasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Usobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke asebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphana. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo lina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi nakombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi be-conteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisa ukuba ugawule. Gawule uyazivela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees nalawa i-nomination fees esikhuluma ngazo. Sise sikhuluma ngokuthi kanti vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube nemali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. Kanti into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzile izweni ibuleke ngobani lathi asikhuluma i-politics ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezi mali. Kumele kube ngakwabantu bonke indlela abayanga abamele bencintise. Benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa. Ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo. Kuliqiniso ukuthi abantu babo befuna ukuzikhethela abantu babo. Wethu lolutho bawula lutho. Kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise. Khonokhwana akwakulunganga lokho. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le mali ayizani PF senze shoti enze wayathini ivalele abantu lana. Hayi asikhulumeni ngemali ephezulu. Kufana nomtengo ephezulu yalezi nsuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu. Imali yemthelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho gawule.
Yikho ngishilo ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti vele yena ulandani emsakazweni. Ngoba ngabe ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. Ugawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalele ephaliyamende iZanu ivimbile ayiqatshanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi ama-fees wona lawana ekuhlane enjalo. IZanu efake khonoko. Iphaliyamenta legal committee bekulama-members amahlanu. Amabili engama-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjana aright. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hayi sibuyileke leyo ripotile ekutheni phakathi komphakathi lapha siza ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezi ngasikhambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwenza ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile izanu PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, kolapho-ke uSibanda baba gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanyazani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo kuthenga ukuthi abantu bancintise amafize nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana nentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa umuntu oncinti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa esikuya ncintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo. Kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuthi kumele imali yakhona layo ekugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzeka ukuthi naye ahambe ayeshiya khona ngale nemithi yakho na ayithenga naliyana ibe imithi enelisekayo ingayithengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlela ukuthi yaphansi ukuhlanganisa zomizinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abanganamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babenganayo so ngakho-ke intengo leyi iphezulu
uvala khonapho-ke babasibanda
ugawule kaphenduke ekhaya vele lesi yisisikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edala lephalamende ekubandla le-CCC lo mnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7 umnumzana Divine Mkhambi Hobe umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party wahambisa udaba lolu emthethwendaba othi basecabanganga bazakwenza kulandela okwenzakaleyo edala lephalamende kulequla lakho le-Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe umnumzana Leonard Zayats elethekelela kwele-Zimbabwe lolu hambo lulandela olwenziwa ngumongameli walelo lizwe umongameli Alexander Lukashenko ekuqaleni kwalomnyaka lapho okwalotshelwana khona izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kunhlangothi ezihlukeneyo leli qula lihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo esikolweni sakhe i-State House eHarare okwamanje wathi sizwe ukuthi bathini abalaleli baka Studio 7
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle ngihlala edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza i-grand plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngitsho kuye la ku-international khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle angazi okithi akula madoda okanjani angazi ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi bayazenzela namba nabokasikuwele bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi ngoba lina lifuna ukuthi sime singizaniPF kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho
sanibonani Studio 7 enenjani thina siyaphila sizabe siloku sikhuluma lo bengafundwa ama-message ethu in time kodwa-ke ngizabe niloku ngibuyela ku-one message ukuthi kanti abantu bezanu-PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hhayi siyizanu-PF siyazama lati njengohulumeni ngoba manje makuloko kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama-western countries kodwa umnotho uloku ufadalala ezandleni zabo imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na a-under izikhulu zezanu-PF njengoba labo siphatheleni bengababo amaministi ezanu-PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona oGawule nabochuma nabomalaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena uMnangagwa ukuthi naye engumnangagwa kasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha
ye lapho-ke ngabalaleli beStudio 7 bekhuluma besendaweni ezehlukeneyo lingakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuwa kwedola leZimbabwe. Singakehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Incwadiko zomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo Steve Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mwarazai.